siyabonga mavela silitshana njani mthwakazo muhle siyalamukela ku studio 7 ngomvulo mhla ka 25 ngontulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
iReading culture ingani iyasilela ulwazi oluningi lolojiwe uke kwaba khona isikhathi abelungu babesithi umuntu onsundu nxa ufuna umfihlela ulwazi lumbokothe phakathi kwebhuku hawu umuntu onsundu kafele kakwazi ukuthi avule ibhuku alifunde
Umbukiso walo nyaka wabalobi bamabhuku oweZimbabwe International Book Fair 2016 uqalile lamhlanje eHarare.
Sibimelele bona, bona ngama gatekeepers nama committees emakhaya. They the ones ukuthi nqa ama elections senzakala, baya dispatcha ukuthi bangene in each province in each constituency bekhangela ukuthi abanqabe vota kuvotwa njani. I think ama office I'm glad ukuthi sebekhulumile with the voice of the ordinary Zimbabwean ukuthi bona bona babona ukuthi sebedubekele kakhulu.
Umongameli Robert Mugabe sekhuthazwe ukuthi alalele ukuthiwa ngabantu beZimbabwe akhulumisane labalembono ehlukene leyakhe hathi ukubahlukuluza. Iqembu leHighlanders liphakamisa inkezo yeZNA Charities ngemva kokunqoba eHarare City. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umbukiso walo nyaka wabalobi bamabhuku oweZimbabwe International Book Fair 2016 uqalile lamhlanje eHarare ngomhlangano ophumele inkuthazo yokuthuthukiswa komkhuba wokuloba. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umhlangano omkhulu weindaba ungena ngabalobi abalodumo lengcwethi kwezokulotshwa kwamabhuku bekhuthaza ukuqiniswa komkhankaso wokuveza ukuqakatheka kokubala amabhuku phansi kwesihloko esithi Igniting Interest in Reading for Sustainable Development. Umnumzana Nyson Twala oloba ekubulawayo phansi kwenhlanganiso ye-National Non-Fiction and Academic Writers Association uthi babona kulokwehla kudaba lokufundwa kwezingwalo.
I-reading culture ingani iyasilela. Ulwazi oluningi lolojiwe uke kwaba khona isikhathi abelungu babesithi umuntu onsundu nxa ufuna umfihlela ulwazi lumbokothe phakathi kwebhuku but esikushoyo ukuthi i-reading culture nxa inga-improve abantu bafunde ukufunda ungabufunda into ebhaliweyo kungaba libhuku kube i-e-book kube inoma yini
Othe akusilo qiniso ukuthi imbangela ikwanda kwendlela zakulezi nsuku zokubala ezifana lobulembo beinternet ethi ngoba le ngeyinye indlela yokubala ngayo izingwalo. Unkosikazi Maritha Dube ongumbalisi ekolitshini leJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic eGwanda efundisa indimi zesintu uthi abantu balomcabango wokuthi ukuze ubonakale ungofundileyo kumele ube ngumuntu okhuluma isikhiwa kakhulu.
Sinanzelela kakhulu ukuthi thina ikakhulu abantu abansundu sijayele ukuthi ukufunda ukukhuluma isikhiwa osebenzisa ulimi lwakhe izikhathi eziningi kumbe ehluleke sona isilungu siyamhleka kukanti yiyo singathi ngesilungu i-foundation yokuthi umuntu abale uzwisisa ngcono nxa kusungulwe ngolimi lwakhe ukuze azwisise izinto angazaziyo
okwathwala uthi ulwazi lugcwele kuyo yonke indawo kumabhuku ajeneyo okuthi okudingakalayo kuphela ukuthi abantu bazinikeze isikhathi sokuthola ithuba lokuhlala phansi bebala amabhuku
lobuvila bukhona abantu sebengamavila sebefuna ukuthi bathole into evele yenziwe yaqedwa into ebekwe lapha ukuthi awuyilandele uyilandele sebedonda ukuthi bakwenze lokho
Umhlangano we-Book Fair indaba ungena ngabalobi abaloduma abagoqela uStephen Chifunyise, Musayi Murazimunya labanye njalo lumbukiso wamabhuku uzaba lomunye njalo umhlangano owe-Writers Workshop ngolwesine kunye letende lokubalela amabhuku abantwana njengendlela yokukhuthaza ke ukufundwa kwezingwalo kuleli. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Umongameli Robert Mugabe sekudazwe ukuthi alalele ukuthiwo ngabantu beZimbabwe njalo akhulumisane labalembono ehlukanele yakhe abagoqela umfundisi Ivan Mawarire athi ukubahlukuluza. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphuma emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe eMedia Center ngabe enhlanganiso yabasakhulayo eye-Youth Advocacy for Reform and Democracy. Ekhuluma emhlanganweni munye, umkhokheli weyadi uMnumzana Themba Mliswa uveze isifiso sakhe sokuncintisa ezimele kukhetho lwama-by-elections eNorton. Lesi sigaba sisele singelammeli ngemva kokuxotshwa kuZANU-PF la kuhulumende kukaMnumzana Chris Mtshwangwa, kodwa uthi uzajetela eceleni uMliswa nxa uMtshwangwa engakhetha ukuncintisa ezimele ezamsekela ukukhankasela lolu khetho. Uqhubekethi uxwayise inkokheli yamazwe akumanyano we-European Union ukuba esule izijeziso zenotho ezetheswa eZimbabwe, ethi ngoba inkokheli kahulumende weZANU-PF ingazinaki lezo zijeziso kodwa ziqhubeka ngokudala umonakalo elizweni. Kwaba ngumbono osekelwe ngophethe uhlangothi olubona ngezobudlelwano labamanye amazwe uNkosazana Tariro Senderayi.
Bona babe sithi ama-sanctions, but nasabe sithi khona indaba ekhona yokuthi nxa kuyindaba yama-sanctions kabake beme ukunika abantu imali yonaleyo emele inceda abantu ezimbabwe, ngoba imali yakhona siyiboni thina njengabantu abahlala phansi wonangale. Iphonge ufika phezulu, imali yakhona iphelela phezulu, thina singaphansi asiyiboni. Singathi ama-sanctions ye asiyali ukuthi akhona, but at the same time indaba ekhona yokuthi ngubani oyabe efuna ukufaka imali yakhe elizweni eselifile.
UNkosazana Senderayi uncome inyathelo elithethwe ngabalwa impi yenkululeko, ethi njengabontanga bayalisekela, ekhuthaza uZulu ukuthi laye alisekele.
Besimelele bona, bona ngama-gatekeepers nama-committees emakhaya, they're the ones ukuthi nxa ama-elections enzakala bayadispatcha ukuthi bangene in each province, in each constituency, bekhangele ukuthi abanxa bevota kuvotwa njani. I think ama-offits, I'm glad ukuthi sebekhulumile with the voice of the ordinary Zimbabwean ukuthi bona babona ukuthi sebedubekeke kakhulu.
Ontanga beyadi bathi lanxa besekela inyathelo labalwa impi yenkululeko kababona uMgabe elalela lokho lanxa kusobala ukuba eselahlekelwe ngamandla wokuqondisa okwenzakala elizweni. Abalwa impi bamangalisa uZulu ngeviki edluleyo ngokuphumela egcekeni bethi sebediniwe ngombuso kaMgabe esetshabalalise umnotho welizwe, sebefuna adedele umsekeli wakhe uEmerson Mnangagwa angene ebukhosini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ukufuthelana kuyaqhubeka phakathi kwabalwa impi yenkululeko abangamalunga eZANU-PF lesiphathamandla zaleli bandla ngemva kokuba abalwa impi laba betshele uMongameli Mugabe ukuthi sebulele ilizwe njalo sokumele atshiye intambo zombuso. Lokho kuqinule uhulumende yena othi sedingisisa ukuthi ngobani abaloba lumbiko ukuze bajeziswe. Uthi abakwenzileyo kufana nje lokuvukela umbuso kaMongameli Mugabe. Emhlanganweni abawenzela eHarare ngeviki edluleyo, abalwa impi laba banquma ukuthi kabaseyi kusekela uMgabe kukhetho ngoba enguntando kayiphikiswa osebangele ukuhlupheka okukhulu kwabantu beZimbabwe. Abazi ngokwenzakalayo bathi uMgabe uthukuthele ngalokhu njalo ufuna abalwa impi laba bathathelwe amanyathelo alukhuni. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Iqiniso ukuthi lapha sokukhulunywa njengabantu abavele besebenza bonke abadlule ekululeko, bathi bona loba sisemgagawo samubize uMgabe samchecha waba ngulida wethu, samubize eMozambique samfake esihlazeni, siza eZimbabwe laphana sokule nkululeko samsupportisa abe ngu-president. So sasamenza futhi bahloni bathwa njalo. So uthi lapha kukhuluma phela abantu abazanayo, ukuzima ukuthi uhulumende ayindlelele ngoba yinye inkulumo yabantu abavele besebenza wonke. Futhi ngathi khona mina ngesikelo sombuso siyaqakathekisa ukuthi umuntu fanele akhuluma akufunayo. Ngibona ngathi bazaphika isikelo sombuso lapho.
Singabona kubotshwa yini abantu laba kumbe bexotshwa kubandla leZANU-PF?
Njengomuntu owayebambabamba laye incwethi sayisekelo sombuso, liyachasisa ukuthi umuntu namunye ulelungelo lemvumo yokukhuluma akufunayo. Kabathekisanga umuntu laba bantu bafunga ukuthi bona jengo wona wethu wena oyipatroni wethu njengomthetha kungcetshisa ungele esihlalweni kufanele ukuthi siphumele wasukhuthi gokuhle yelwazisocala akulacala enjani isizini ihambelalwa ngolokukhipha uhulumende ngohlakela laba bazifalela iphepha labo bathi khona hatshi njengopatroni wethu kungcono ukuphungule akulacala elibophisayo lapho emfowethu.
Ubona ababe ngabalweli bempi yenkululeko laba singathi sebebambana lozulu yini kumbe balwa impi zabo lokhu bekuzana uPF kuyaphelela khonale?
Ya, ukukhona ukuthi sesithukuthathisa sokukhangela sesifuna ukuthi kathi sebekhangelane lohlupho esibele sikhangelane lalo thina. Bela libele lishiwo uhlupho labona la oyithayi Samara oyibani mawayilile la maAfrika pas bathe bele besishiya akula misebenzi akula kuhla abantu abethu bayalamba akula zibhedlela sebengene uhlandla lakhona lokuthi sebekhuluma ilanguage esiyikhulumayo thina kodwa kuyenzeka ukuthi bakhulume bathi iqembuli labo iZANU-PF akwaliswa ngoba iZANU-PF itshaye i-Democratic Party so ngaye uMugabe labantu bathi ngaye bayachuma balalele abantu ababekhuluma besendlini yabo ngoba bangazi baphume bezikithi ngapha akuyabe sokumnanzonto.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe sixoxela eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Elebotsona lithi kalibuye limuva ngomkhuba walo wokubhaxabula izizalwane zeZimbabwe ezingena kulelo lizwe ngaphandle komthetho ngemvubu. Lokhu kulandela ukukhonona kwamalunga edalele Senate yeZimbabwe esithi isijeziso lesi kumele simiswe. Kubika uMartin Gwenya.
Botswana ithi ayisiboni isizathu sokuguqula isijeziso sokuthela imvubu ngoba singaphansi komthetho sisekelo sombuso walelo lizwe. Embikweni ophuma emsakazweni weBotswana ugatsha olubona ngendaba zasekhaya luthi noma nje kulokukhonona okukhulu ngalomkhuba ujesa ngemvubu asikho isidingo sokuguqula lokhu. IBotswana ithi ukuthela imvubu indlela yokwehlisa inani labantu abasemajele ikakhulu labo abadala amacala amancane. Amalunga edalelwe Senate yeZimbabwe badinga isikhathi bethekelele kweBotswana bathole ukuthi inengi elingena elizweni lelo kungekho emthethweni lijeziswa kabuhlungu okugcina kubalimaza kohluleka lokuhamba kwensuku ezithile. Isijeziso semvubu siphiwa ngamapholisa enduneni bona abhaxabula emhlanu kusukela kokuhlanu kusiya kulitshumi lambili kukhanyelwe isisindo secala. Isenzo lesi sithole imbono etshiyeneyo kwabeZimbabwe yeBotswana. Umzana Elson Banda esithi kunzima ukuthi iZimbabwe ilawule imithetho yeBotswana.
Ukuthi iZimbabwe izame ukulawula umthetho weBotswana angiboni ukuthi kuyinto ezasebenza lokhu. Noma nje singakufuni sikubona ukuthi kuyinto embi ukuthi abantu bathelwe imvubu nxa bewonile. Kuthi kumele sizwisise ukuthi ngumthetho weBotswana lo angeke iZimbabwe ithi ukulawula lapho.
Kanti uSiziwe Ndlovu uthi abantu abathelwa imvubu isitshengiselo sesimo eZimbabwe ngoba iningi lingena eBotswana ongekho emthethweni libalekela ukonakala komumo womnotho ekhaya.
Lokho okwenzakalayo kuyisibonakaliso sokuthi izinto azimanga kuhle ekhaya ngoba akula mntwana ongabalekanga kibo avume ukuyatshaywa kumakhelwane abone ukutshaywa kumakhelwane kungcono kulokuhlala ngakibo.
Kodwa osakhulayo uAmon Sibanda yena oxwayisa uhulumende weBotswana uthi atshiyane lo mkhuba wokuthela abantu imvubu lokhu ngoba kusehlisa isithunzi sabo njalo kulakho ukuba kungezelela imikhuhlane.
Ngicabanga ukuthi i-government yeBotswana kumele ibe namanye ama-alternatives okujezisa abantu kulokuthi umuntu ebetshawa ngemvubu. Sikhanyela ukuthi kulezi nsuku abantu bayagula kule mikhuhlane le ekhona kulezi nsuku ukuthi umuntu umtshaya khonapho soze ube kwazi ukuthi kuyaqina kusenzakalani.
Amalunga edale lesinethi athe aselobela umphathi ntambo obona indaba ezizasekhaya kwele Botswana umzana Edwin Batsu ukuthi akhayelisise lesi sijeziso ngoba singatshengisi ukuhlonipha izalwane zakwamanye amazwe. Ngesikhathi sinye amalunga edale leli atshele ukuthi iBotswana isibuyisele emuva phose isigidi sabeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni ngomnyaka njalo inani leli liyaliqonga mnyaka yonke. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 kusabulungele Botswana.
Umhlangano omkhulu webandla lamademocrats okugcoba unkosikazi Hillary Clinton ukuthi abe nguye omela ibandla leli kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngolwezi uqalile lamuhla edolobheni lePhiladelphia. Umkhokheli webandla leZimbabwe eliphikisayo elePeople's Democratic Party, uMnumzana Tendai Biti, ngomunye wabantu abanxusiweyo abangene emhlanganweni lo namuhla. Umhlangano lo uza kulokufuthelana kubandla lamademocrats phakathi kwabasekeli bakaClinton laba kamnumzana Bernie Sanders kulandela ubufakazi obukhomba ukuthi iziphathamandla zaleli bandla zadlelezela ukuze unkosikazi Clinton anqobe umnumzana Sanders kukhetho lwama-primaries. Lokhu kwenze umgcinisihlalo webandla unkosazana Debbie Wasserman Schultz wachiya isikhundla sakhe. Umhlangano lo uphela ngolwesine, njalo abazakhuluma namhla baqoqela unkosikazi Michelle Obama. Sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika njalo esekela unkosikazi Clinton umnumzana Dan Moyo.
Sikhangelele ukuthi ama-delegates awama-democrats ahlangane akhomfeme ukubana uHillary Clinton nguyena okhethweyo ukuba ngumeli wama-democrats kuma-elections azayo ngo-November. Uzobe computer lo Donald Trump onguyena okhethwe ngama-Republican kule viki edlulileyo.
Siyazi kulo kungezwani phakathi kwabasekeli bakaHillary Clinton labasekeli bakaBernie Sanders. Ubona umhlangano lo usenelisa yini ukumanyanisa ababili laba, ukuhlanganisa abasekeli babo?
Iye, ngempela sibona kunjalo, ngoba ekugcineni siyazi ukubana ilizwe le-America li-controlwa yiwo lamabandla amabili, ama-Republican nelama-Democrats. And siyazi ukubana zikhona izinto ezi-fundamental ezenza bahlukane, ezifana lama-issues awe-abortion, ezifana lama-issues awe-immigration, ezifana lama-issues okulwela abasebenzi, i-minimum wage. So lezo izinto eziqakathekileyo ebantwini. And ngakho-ke abantu babheka ukuthi okay, ama-Republican athini ngazo lezi zinto and ama-Democrat athini ngazo. And then sithole ukuthi isikhathini esiningi abantu abasupporta ama-social services yibona abavotela ama-Democrats. And ngakho akuchiphanga, akululanga ukuthi umuntu aphume ukutshintsha nje from ukuba i-Republican abe yi-Democrat, ngoba it would mean ukutshintsha ama-values lezi zinto abakholelwa kuzo.
Ukulo daba lwama-email osolwenze umgcinisihlalo waleli bandla uDebbie Wasserman Schultz wachiya isikhundla, ama-email aveza ukubana iziphathamandla zebandla zazisenza imisebenzi yokuhamba phansi, imishesha phansi, ezivimba umnumzana Bernie Sanders ukuthi angabi nguye ozamela ibandla zisekela unkosikazi Clinton. Ulubona njani lolu daba?
Well, masikhangelisisa kahle mfowethu, sithola ukuthi indaba lezi ezokuthi i-establishment yamaphathi lawa ifavor bani. Even la kuma-Republican ibikhona belukhona lolu daba. Siyazi ukuthi okay, bangathi akunama-email alikhweyo, kodwa bona-ke bebephumela egcekeni sokwalo ukuba uTrump abamsupport. I-establishment yama-Republicans ibifuna umuntu ophuma ku-establishment. Ngakho-ke bona-ke abazange benze loko okufihla ngaphansi ama-email. Kuma-Democrat lapho kunjalo, kukhona i-establishment layo esupportwe Hillary, ngoba bebona nguye ole-experience ongathatha udaba lwama-Democrats luqhubekele phambili.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika njalo ongumgcinisihlalo we-MDCT kuleli lizwe. Ku-Livetalk lamhla sikhangela imizamo enziwa ngamazwe omhlaba ukuqeda ukumemetheka kwegciwane lengculaza emhlabeni jikelele. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weTurkey ubikwa eseqalise umsebenzi wokubopha intathelizindaba ingcwethi kwezemfundo izisebenzi zamankampani achiyeneyo kanye lezendizamtshina kuhlelo lwakhe lokujezisa bonke abaphatheke kwimizamo yokuhlutuna intambo zombuso okwenziwe ngabebutho ngeviki edluleyo. Uhulumende weZimbabwe sesungule isibanga sakuqala sohlelo lokuthi umuntu azihlole igciwane lengculaza ensitha eyedwa i-self-testing andubana lolu hlelo lumemetheke elizweni lonke. Le imizamo yokugcwalisa izimiso zokulwisana lengculaza kusiyafika umnyaka ka-2020 ezibizwa ngokuthi 90-90-90, kubika uNothando Sipanda.
Indlela leyo yokuzihlola umuntu esemzini wakhe yama self-testing kits isikhona emavenkilini athengiswa imithi, amafamasi, ngentengo yamadola ayisithupha, i-$6. Ukuzihlola kuthatha imizuzu elishumi lanhlanu, kusukela uzihlaba uthatha igazi, kusiyafika kumpumela. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, United Nations Program on HIV and AIDS, ithi ukuvumela ukuzihlola igazi, kukhuthaza abantu ukwenza lokhu, ngoba abanye besesaba ukuya endaweni ezilabaningi kuthi abanye kube yilabo abangenelisi ukufinyelela indawo lezi. Isakhamuzi, unkosikazi Edna Nkomo, uthi yena kazi isimo sakhe sengculaza. Uthi vele khona ukuphuma umuntu esithi uyehlolwa kuxegisa amadolo ngoba engazi ukuthi uzawubheka awuthini umhlaba ngemva kokuthola impumela, kungakho yena angakhetha ukuzihlola eyedwa ensitha.
Hey bantu, kufuna isibindi kwesinye isikhathi ukuthi vele uye testwa. So nxa ngizenzele endlini ngiyabe sengizimisele sengikwazi ukuthi whatever i result ephumayo ngizayamukela. So I think isibili yinto enhle sibili efuna uintroduce i government ukuthi kube lama self test sizenzele ezindlini zethu.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Sibongile Mzamo uthi uchayela uhulumende ihlombe ngaleli nyathelo ethi kuvele kuqakathekile ukuthi abantu bazi isimo sabo njalo kuzaphathisa abaphila bonke ukuthi bazihlole bendawonye bengekhaya. Umzamo wengeze esithi kodwa olokunqineka kancane ukuthi abanye abantu balakho ukwehluleka ukwamukela impumela abayitholayo ngoba bezihlole kungela oke wakhulumisana labo wabalungiselela ukuthi babe lakho ukwamukela yiloba yiphi impumela lapho bezihlola. Ethi wesabela ukuthi abanye bangazivulala kuthi labo abathetheneyo bagcine becabene nxa impumela ingasabanga yiyo akade beyikhangelele sebejikela na inyoka iphila.
Ingozi enye khona yikuthi nxa omunye umuntu engatholanga i-counseling angagcina esezibulala. So i-counseling kwenye indlela iqakathekile ukuthi abantu uqale bakhanselwe bengakatest.
Osakhulayo unkosazana Amanda Ndlovu uthi asumqondo omuhle lo ngoba abantu balakho ukuzibulala kanti bekukhona okungamanga kahle ngekit abayisebenzisileyo.
Angiboni ukuthi into e-right ngoba sometimes uyakwanisa ukutesta and ikit yangkhona maybe kuyabule something wrong bisiyi-expile unike either wrong results, ikunike positive ube depressed nxa ngekho positive or ikunike negative ukuthabise when u-actually positive. So I don't think it's a good idea. I think about to maybe I may test with professional help. Lapha bazeniwa khona counseling le advice from abantu abakwansi ukudila lezi zinto ezinjengalezi.
Umnumzana Derek Mkandla oyisakhamuzi nje uthi kumele kukhulunyiswane ngodaba lobandlululo luqedwe anduba abantu bavunyelwe ukuzihlola. Elokukhathazeka ukuthi abantu balakho ukufihlelana impumela lalapho bethe bazihlola bese saba khona ukukhangelelwa emanzini ngenxa yesimo sabo.
Ngani kathesi ngalomnyaka esikiwo sokule minyaka eminingi lomkhuhlane wazi ukuthi khona kodwa kuze kube la kathesi abantu abaningi lokho besesaba ukukhuluma ngakho ngenxa yokuthi umuntu lomkhuhlane oHIV AIDS uyabe khangeleke ngani ngumuntu obengazibambi ukuya emacansini ikanti umuntu bengakwanisa ukuthola ewuphiwe ngabazali bakhe kumbe uthole ngezinye indlela nxa kungala mfundiso etshengisela ukuthi lo mkhuhlane ungawuthola ngezinye indlela ezingayisizo zokuya emacansini mbona ngani kabe lokhu kuhleza abantu bese saba ukuphumela egcekeni.
Ingcwethi kwezempila kahle lamalungelo oluntu zithi njengoba uZulu esevunyelwa ukuzihlola, kumele kube lemigoqo ezavalela ukuhlolwa ngenkani ezindlini, ngakhulu abesifazana ngomkabo kumbe izisebenzi zendlini ngabaqhathi, kungabi khona umuntu obanjwa ngamandla ukuzihlola yena engakukhwabithi. Inhlolisiso eyenziwe enyakenye iveze ukuba okwakhathesi inani labantu elizinikela ukuyahlolwa igazi njalo elazi isimo salo limi kumajumi ayisithupha lasithupha ekhulwini, i-66%. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu le-Highlanders liphakamise inkezo ye-ZNA Charities ngemva kokunqoba eleHarare City ngesonto, kodwa leli qembu selithathelwe isikhundla sokukhokhela engalaneni yemiklomelo e-Premier Soccer League, i-FC Platinum. Kubika uJoseph Njanje.
Abafana beHighlanders banqobe abeHarare City nge-4-2 ngemva kokutshaya kwembekwa njengoba lomdlalo ubufike kumizuzu engama-91 kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Lokhu ngokwesibili iminyaka ilandelana ukuba iqembu leHighlanders liphakamise inkezo ye-ZNA Charities njengoba nyakenye linqobe le-Dynamos ku-final. Iqembu leHighlanders lithole $12,000 zamadola aseMelika okuyimali ezaliphathisa njengoba libhekane loduko lwemali. Phambilini komdlalo we-ZNA Charities kube lomhlangano lapho amalunga eqembu leHighlanders, ama-life members, avumelane ukuba umuntu ngamunye akhokhe amadola angama-20 ngenyanga. Le mali ngeyokuzama ukuphathisa iqembu leHighlanders lona elibikwa lilesikweleti esifika phose kusigidi samadola. Kolunye udaba lwemayelana lomdlalo wenguqu, iqembu le-FC Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yokusigaba se-Castle Premier Soccer League ngemva kokunqoba iqembu le-Chicken Inn nge-1 kanyanga ngomgqibelo. Le mpumela idale ukuba abafana be-FC Platinum bekhuphule inani lemiklomelo abalayo liye kuma-33 ngemva kwemidlalo eli-15. Iinkokheli zeqembu le-Chicken Inn zisele zisidla amalangabi ngokuthukuthela ekupheleni komdlalo, zizondele unompembe uThomas Massa, yena ezibezimethesa umlando wokwenza izinqumo ebezisekela iqembu le-FC Platinum. Iqembu leHighlanders lona ebelihlezi phezulu phambilini kwalomdlalo wangomgqibelo lilakho ukuhwitha ele-FC Platinum liyehlala njalo esiqongweni njengoba lizadlala leli triangle ngolwesithathu enkundleni ePapa Fields. Abafana bebhoso bale miklomelo engama-33 ngemva kokudlala imidlalo eli-14. Komunye umdlalo ozadlalwa ngolwesithathu edolobheni lakoBulawayo, iqembu le-Cholocho lizemukela ele-Mutare City enkundleni yeLuveve. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni we-rugby aliselalo ithuba lokuyaphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba ezaqutshelwa kwele-Japan ngo-2019 ngemva kokuba linqotshwe nge-34-27 liqembu le-Uganda ngomgqibelo emdlalweni we-Africa Cup. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe aliselakho ukwala lilokhu lidlala kusigaba sika-Group 1A njengoba lobe kungumdlalo wesibili lilokhu linqotshwa ngemva kokuba litshaywe ngele-Kenya kumaviki amabili edluleyo. Iqembu eliphakamisa inkezo ye-Africa Cup kuzinga lika-Group 1A yilo eliba lelungelo lokuyadlala emncintiswaneni wezizwe zomhlaba okulithuba iqembu leZimbabwe elingaselalo njengoba selisiyadlala ku-Group B. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kwane loko lamhlanje mahlabezulu lingayika channel yalandela uhlelo lwe live talk walivalelisa yo nguntungamilinkomo lilala.